sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-19 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqhamuke ensiza lasemadobo lapho kutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC lwesatshelwa ukuthi luzaveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olusabekayo kakhulu ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuchaya uMangoyi sizukuthi uchaywe imoto ezizalo akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi gundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi ichaywe imoto ezizalo PF. We are going to deal with them decisively.
Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha udaba lwegugurawundi luzaphumelela na?
Kungaba lendlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona qalisa ukuthi kube lendlela eyokuthi zelapheke njalo.
Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luthi luyakhula njalo soluthole amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba.
Asikafinyeleli enanini esilifunayo, kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to the servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela, but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi udlakela oluqhamuke einsiza lasemadobo lapho okutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC kungaba kuveza sobala ukuthi kuzakuba lodlakela olusabekayo kukhetho lomnyaka ozayo. I-CCC ithi amalunga ayo atshaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF ezigabeni zombili ngesikhathi bekhankasela ama-by-elections akamanisipala aza kwenziwa ngayo nale impelasonto. Abalimeleyo bagoqela amalunga edale lephalamende abomnumzana Daniel Molokele omele iwange East, umnumzana kucacaphulu owenkulumane lonkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo yena onguye obhaqabulwe kabuhlungu. Ibandla lezanu PF liyakulandula lokhu lisithi ayisilo elidalelo ludlakela njalo lithi abasekeli balo yibo abachaywe ngamalunga e-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Kuda Hobe.
Yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke usukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse uma kulokhetho udlakela kalukho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla besebenzelana leqembu lenkululeko kumbe leqembu eliphikisayo le-CCC kathesi. Bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela le-safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu ababusayo amaqembu awe-politics nakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi echaye abanye babo, achaye amanye ama-Zimbabweans, kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolo lokhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapholisa akhona, ama-commission, ama-electoral commission akhona, kodwa konke lokho akusebenzi umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi kuyabe kule qembu eliphushayo ukuthi kube lomsindo.
Amakomishini akhona ungathi asilela ngapi njalo kuyina mele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje sikhangela lapha e Peace and Reconciliation Commission kanye labo Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo ukuthi lawo ma-commission kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo, ukuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-PF. And into eyenza kube njalo kuyukuthi abantu abayibo abangama-commissioner abahlala kuwona lawo ma-commission kungabantu abakhethwa ngumnankagongo ngokwakhe. Yeye kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-applyela leso sikhundla. Kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa uku-appointa, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha ama-commissioner. Ngakho-ke kungaba into ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo ma-commission asebenze ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke ama-commissioner akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-PF.
Lo-ke ngumnumzana Kudahobe igqwetha elicubungula ezombusazwe. Kusenjalo abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abebandla leZANU-PF bengaqhubeka ngodlakela bazaphindisela. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leli umnumzana Mudenda Chilumbo ufunge wagomela wathi abeZANU-PF bengalokotha bahlasele amalunga ebandla leMRP bazawukhomba olotshwala.
Ngiyabonga baba Chris, ngizwile umnankagwa simbonile ese State House yekobulawayo ekhuluma ngendaba yeGugurawund. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lweGugurawund onguye o-implicated into the case aso ndaba yama-chief. Le is a political issue because it was politically motivated and asingeke samvumela umnankagwa ote enze konoko. Konoko akwenzayo is a violation of ama-international laws and angeke samvumela. And khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le, ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting, ama-public hearing baza kwenzela ezulwini nothi lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu eMathebeleni South phambilini kokhetho, ungathini wena ngakho lokho? Njalo ubona ungathi ukhetho oluzayo luza kuba lunjani?
Sithi thina hayi batshaya nina be-CCC nxa lifuna ukubona ukuthi lizwe kumbi i-dictatorship ikhitshwa njani, tshayanini ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign. Lilamanga izana ngeke iyasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, kabaqiphelele ku-CCC lapho okulombuso wemashona, nothi ku-MRP. Ukutshaya uMangoye sizwa ukuthi utshaywe yimoto yezandu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi igundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe yimoto yezanu-PF, we are going to deal with them decisively.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo, umkhokheli wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni leStudio 7 esebhinga. Kambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lweGugurawundi luzaphumelela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabaningi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ukuthiwa luzakhokhelwa zinduna zomdabu. Abanye bathi lokhu ikudinga nje usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo okwenziwa ngumongameli Mnangagwa. Kodwa umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance uthi lolu hlelo lungaphumelela nxa kungalandelwa indlela oluhlelwe ngayo ngabezwe izinduna eziphiwe leli qetsha ukuthi zilungise lolu daba.
Singakhangela imbali yalindaba yombhuqazwe eGoground sikhangela ukuthi kusukela ukwenzakala kwayo dala ma-1983 osokuze kuphose kusinike 40 years siseduzane layo. Kutsho ukuthi ngokokuqala ukuba uhulumende kube logwalo lapho esingananzelela khona ukuba uhulumende uyavuma ukuba lento yenzakala njalo kule mzamo yokuzama ukuthi kwenziwe olunye ulutho ukuze kulungise le ndaba. Lokho kunekwakusenzakala kusiba lesifiso kodwa lolu hlelo osolukhokhelwa zinduna siyananzelela ukuthi lungabe lusinika ke esingathi kumbe isisekelo sokuqalisa ukulungisa lolu daba. Bengikhangela ugwalo lwabo oluzabe lubancedisa ukuthi bazasebenza njani olokuqala lolaba lukhiphileyo. Umbona luyatshengisa njalo ukuthi lindaba bafuna ukuthi izinduna yebo ziyabe zikhokhela kodwa bakhangelela ukuthi kube labafundisi, bakhangelela ukuthi kube labane lezinye inkokheli eziyabe zikhona ezigabeni ezehlukeneyo ezingabancedisa zibaxhase. Ngakho-ke ambona ukuzaba umsebenzi wezintuna kuphela kodwa kuyaba umsebenzi wesigaba sonke. Ngakho-ke ngalokhu kungalandelwa ngaleyo ndlela mbona ngani kuyaletha ukuthi kube lethuba lokuba lolu daba kube le ndlela olungasetshenziswa ngalo. Njalo into eqakathekileyo izabe iyukuthi kucace ukuthi kambe zona izintuna ekugcineni kukhangelelweni, kukhangelelwe ukuthi zikhiphe nje esingathi i-report eyokuthi abantu batheni kumbe zizakhipha njalo ukuthi njengoba abantu sebekhulumela indaba ngalindlela kungcono kube lama-recommendations ukuthi kusetshenzwe kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu okuzayenza ukuthi uhulumende enze olunye ulutho. Nanzelela ukuthi uhulumende uthi nxa sikhangela indaba yezithupha, indaba zama-death certificate yinto avele sesithi sefuna uqalisa ukuyenza ukuyisebenza. Njalo singakhangelisisa ukuthi khona kule zinto eziningi ezingathi ezilula ezingadingi imali ezingenziwa nguhulumende kwenze ukuthi lolu daba tholakale ukuthi abantu baye phambili.
Indlela ukwenziwa ngayo leyo kuthiwa abezomdabu izinduna yibo abayalandela bekhulumisana lozulu, ubona ngani kuzaphumelela yini lo kumbe ngakwakhethwa abanye abantu abangayisibo izinduna?
Ngokuzwa kwami ngiyakholwa ukuba izinduna lazo zisalungisa ukuba uhlelo lolu bazalwenza isikhathi esingakanani nini luyaqalisa nini. Bona ngani lokhuyana sokusezandleni zazo izinduna ukuba zikulungise. Ngakho-ke kuyamele engxenye sike sibe le esingathi sibanikeni ithuba mbijani ukuthi sizwe ukuthi bona balungiseni. Kungabe kusese ngathi eli kumbe singabe siphangise kakhulu ukuthi siphawule ukuthi hayi kuzokwehlula. Asikeni sibanike ithuba lokuba benze amaplani abo, benze amacebo abo konke sibe kwazi ukuthi hayi baplane lokhu ngalindlela langalindlela. Kuzaba lula-ke ukuthi sesingakhuluma ukuthi hayi nxa kunje ngxevela kusoze kusebenze, nxa kunje ngxakuzasebenza. Benanzelela ukuthi zona induna kodwa zisesigabeni esihle sokuthi nxa bengasebenza lo muntu wonke kusetshenzwe kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonda ebezikhona qalise ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke njalo lokuthi abantu bakwanise ukubhodla bakhulume ngale ndaba.
Alo-ke ngumfundisi uSenis Banda, isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezenkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED oluMatabeleland North olubunjwe ngenyanga edluleyo luthi luyakhula njalo soluthwele amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba. Wobona ukuqoqwa kwenhlelo kulolu gatsha uMnumzana Thamuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLubane uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngenjongo yalinhlanganiso.
Ama structures that are collecting every day because wherever I am going or we are address abantu because you know abantu babefuna ukuzwela from the horse's mouth ukuthi lichumayela ivangeli elinjani. Asikafinyeleli enanini silifunayo kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop ifuna abantu abayithandazelayo, for iZimbabwe ukuthi ibe lokuthula
ukukhula ifuna abantu abayithandazelayo. So that is what we are looking forward for, ukuthi khona let Zimbabwe even a peace. We are approaching my elections. Kufuna servants of God. We are going to stand on the gap. Bekwanise ukuma bekhulumisane labantu. Sina singabantu bokuthula. We are saying people, hey, asibe yithi singahlekwa ngamanye amazwi ukuthi iZimbabwe ayihlelekanga, iZimbabwe ayela ukuthula. We are not forcing anyone. Ungezwa umuntu esithi ukuthi akhona abafundi sebebamba abantu ngodlami ukuthi bebuyele okuzeni. Umbuzo ombuzo wona ukuthi kungenxa yani sikhethe ukuthi sisekele o sikhase ubaba uMnangagwa. Simkhasa ngemthandazo ngoba ke kungumsebenzi wethu thina esawunikezwa nguNkulunkulu ukuthi sifuze siwakhulekele amakhosi omhlaba. Kungakhathalekile ukuthi okhona ngaleso sikhathi ungubani, but kuyadingakala ukuthi khona, whether we like it or not, into esalayo ukuthi kathesi he is the president of the Republic of Zimbabwe. Siyavunyelwa iBhayibheli, ungabala uRomans ngu-13:7, iyakhuluma ngokuthi kasizehlise. So ngezinye indlela thina sizehlisela kuye. Siyazehlisa kumbe ngusobhuku okhona esigabeni, siyazehlisela kulowo sobhuku ngenxa yani? Ngenxa yokuthi nguye okhona osiphethe osikhola ngaleso sikhathi.
Bakhona abamsolayo uMongameli Mnangagwa besithi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu. Kukanti abanye eMathebeleland balokhu bemsola ngodaba lwe-Gugurawond. Lithini njengabafundisi beMathebeleland ngalokho?
Abantu bengafuna ukukhuluma iqiniso. Ziningi into esikwanisa ukuzikhombela esesizibonile ezenzakalayo ezikhushwa nguye. Ngingafuna ukuthi ngubonise nje into ezimbili ezintathu. Ungakhangela eMathebeleland no silegwa idamu elegwa iShangani elasungulwa ngo-1904. But kathesi kuthe khona ngokuba kwakhe. If you go there, you see the improvement, the development that is there. Okwesibili, ngikhuluma ngeMathebeleland not angikhulumi ngenye indawo, ngikhangela eMathebeleland kuphela. Hamba eLupane Provincial Hospital kathesi, uyefika khonaphana, you see ukuthi zikhona into ezenzakalayo. So ukuthi umuntu vele enangayesezitshela ukuthi vele into le engayithandi, uyahlala vele engayithandi. Then the issue of iGugurawond. Izinduna zibesihlangene ngoba zanikezwa lawa amandla ukuthi ngababonisane ukuthi kuyini okungayenziwa, khulunyiswane labantu, kukhunyiswane umlotha, abantu bebuyeke behlanganisa amakhanda. So as a servant of God, lathi siyangena khonapho ukuthi sincedisane labantu.
Lo ke ngumnumzana Damuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLupane obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala amaningi izolo abanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni wokuxhasa uMongameli Emmerson Mnangagwa othiwa Teachers for Economic Development eHarare. Leli phephandaba libika ukuba izikolo zibanjwe ngamandla ukuthi zihlawule $10 ngasikolo sinye emhlanganweni lo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale le-cabinet livumelane ukuthi isisebenzi esithola imali ephansi elizweni jikelele kumele ibe ngamadola alikhulu lengxenye $150 ngenyanga, ibhadalwa ngedola leZimbabwe kodwa ngesilinganiso esiyabe sikhona ngaleso sikhathi esedola leMelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Siyabingelela abasakazi bethu nje bonke, ngingasoze ngiqambe ngamagama, siyalithanda. Igama lami uRichard Dube, ngikhomenta ze-South Africa. Ngibuye ngixolise ukukhulumela ngifort lo anode khona abasakazi. Kungani bethi abasolwa bezanu-P F? Vele umuntu uma engakatholakala elicala u-magistrate, umsakazi akufuzanga etule cala. Njalo kunye bafowethu asikwazi ukuthi singenza kanjani ngebandla lezanu-P F, ngoba kuyacaca ukuthi plusi ya kula mbuse nga utola kuyenza kana njia kumulo tuangirai wa ilo ke tufunilize pati kwa ehlula la kutriplu siku ya kanyi kutiange kesi litolelize wafuetu manji siya nza kanja nguwe South Africa siya tlupeka Zimbabwe la kustole nzima so wafuetu asazu kisi nze kanja kile simtanda tukunu kwa tinga ngerele lizo ndase Zimbabwe kechi nje stole nzime South Africa stole nzime Zimbabwe posa pipela kuyabo nga wafuetu kwa Studio 7
salibonani mapati bohlelo linjani ku Studio 7 hayi na sithi ukuthokoza ngihlelo lesinika zona umihla lamalanga sike sikhulume ngabantu laba abezanu laba abantu bezanu laba abenza izinto kambe bexabana labantu beceda lapho beyale ogawule laba bonke labo chuma abalanhlonini ngezinto abazenzayo nanke lamapolisa la eZimbabwe lawa bathi ngama ZRP la akusela amapolisa othi ama ZRP kusithi iZimbabwe Republic Police sokuyikutsho kuphela leyo iZanu Republic Police ngoba into abayenzayo sebesebenza bengaphansi komthetho weZanu abasalweli lizwe balweli iZanu lamhlanje abantu laba abachaye balimala ngakulimela bezanu umnanga kwa ngadale bathuma ukuthi gijimani libopha abantu laba abakwenzileyo kodwa ngendlela ukuthi iZanu yebo elimaza abantu betriphusiko kuyanyathelwa kuyanyathelwa nangu sehlo abathuma ukuthi abayimangala abantu bezanu laba hayi sesidiniwe ngabo thina kodwa belibambe lingachoni linye ilanga labo lizabajonela lizabajonela sibili ngithanda li-odweli yami ukuthi ibalwe ivulwe sibili ukuthi abantu beyilalele okukhulumayo engumcijo kamkhwanazi hhayi zani usikhathele ngani mna ngakho asikhathele into eliyenza emhlabeni hhayi sesikhathele kungani libe ngelanihloni ngento abayenzayo
salibonani salibonani ku-Studio 7 salibonani salibonani lonkabasakazi linjani ayibona indaba kamnangagwe le afuna ukuyenza lapha kithi la asondaba e-right le amatshona afuna ukudlala ngathi la badlala ngengqondo zethu induna lezi zingavuma ukuthi zona kube zezithatha udaba lombhoqazo egugrawundi lezi azibone ziyasetshenziswa siyasala siyizilima thina vele lokhu kufuna i-international criminal court lokhu yikho kufunakala thina sifuna i-truth commission TRC yesiyifunayo
kubo bonke abantu abalalela Studio 7 labasakazi indaba yegugrawundi le indaba ehluphayo ngempela umuntu angagwasibile kalaye imandate yokuthi abe lezinduna zakhe already sengisizo abantu abanjengo Fortune Chamirumbira abantu esibaziyo ukuthi ngabezayo sebethi bale method abaza kumbe i-structure sama questions abaza izinduna ezizabuza ngayo abantu into esihlalele phansi ngabantu bezano bayehlela ukuthi imele ibe so ukuthi impendulo zibe kanje kanye asikufundi thina abanye sasinda kuyegugrawund ya ngabotshwa mina ngahlala ekafuse 3 months ngikatswa ngaba le mangila ngilama multiple fractures ngasuka another 3 months ngisebhalakwe the day ngisukile ebhalakwe ngaya e-stops camp ngayachiswa khona ngiye kuchisweni kwami ngasemphuma ke lapho umhla khona lokho ngiqeda ukuchiswa around 3 p.m sengihanjiswa egwanda lapho engasuka ngareleasewa khona ku-old police camp yikho hayi indaba yabo yabo mina ngakwa yile gugrawundi le ayisiphathi kahle ivele kayimelanga ekube njalo mina ngakwa vele kayiphume kuyo lezi nduna lazo ezingathengisiyo nxa zizinduna zabantu aziphume kuyo ikakhulukaze uFortune Chamirumbira lo seqalisa ukuthi bale structure sama questions abazabuza ngayo ya hayi sikufuni lokho ngudube lo egwanda
linjani bantu bakho Studio 7 linjani siyabonga ngezindaba elisilethela zona ngifuna ukukhuluma ngezinduna lezi esezithengiswe izulu lomhlaba ngumnangagwa umbulali zinduna labo sobhuku yekani ukuzifaka enkingeni elingayaziyo yekani ukuthatha imali kamnangagwa lithi lizolungisa izinto elingazaziyo elingazange lizitshelwe ngesikhathi beziplana langesikhathi bezenza lingasifaki entweni lezo yekani ngoba zizolihlupha lezi zinto
yebo bantu bakithi Studio 7 hayi impilo inzima madoda ezweni lethu kuthi asikuthiwa siyaphila ngokutshaya kuphela kuyazi kufanele kufika isikhathi sokuthi lathi siyayisabi sigazi kala ababulawa igugrawundi babeyizithutha yini alaba abebulawa bengelala ukuthi ezandleni la bantu impela abafuni ukuyekelelwa bafuna ukuhlaselwa la uma behlasela nje kuthi ma kuwukuthi kulelo kuzele naleyo ama-bi-original lawo abantu besiyakuhambe bezidluselile befihlile mina ngambona abana kwazulu amazulu befihle imikhonto olokuzeni befihle imikhonto embelweni ma isuka behwatha imikhonto emqubeni kugwazwana into efanele iyenziwe vele ukuthi sishona sisi siyabuyela emuva ilizwe la lapha ngelethu fokofo lentombi angeke usincede ngalutho mahlabizulu ngiyalitshela impela umuntu okhulumayo la umaphosa endaweni yakondolwane ngiyabonga
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ngiyalikhulumisa ngiyalikhulumisa into emangalisayo mina ukuthi kanti indaba abantu bezana bevala ukuthi abantu besisibe campaign bebesilwa bebachaya besenzenja hambe kababona ukuthi ukwenza kwabo khonoko yokutshengisa ukuthi bona babusa ngodlame vele ilizwe leli balithatha ngodlame abakhululekanga kade indaba beabakhululi labo bekhululeke nxa bethi babadlile kubonakala ukuthi babadlile ngoba bakhululekile manje nxa bebavalela bebachaya besenzenjani kade abanye basezibhedlela akuphela kuyacaca ukuthi vele bona abawini bona bansara babamba ngodlame akukho rayithi lokho ngikhuluma ngikhona lapha etsholotsho
ye hayi uyazi kwesinye isikhathi ungazenzona zathi uhlakaniphile kodwa wathi ngelinilango uzobathola ontanga yabo ikakhulu indaba le eyenziwa nguprezidenti wezimbabwe uEmmerson Mnangagwa le uthi udaba lwegugu rawundi ubulala abantu qedapho yena esebuya sesithi udaba lolo kumele luphathwe so kahle kahle wabo lozenza yena ngalohlakaniphile kahle kahle phela ungachaywa umuntu qedapho indaba yakho le njengoba sengikuchayile kumele ukuthi siyiphathe so indaba leyi kayidingi Mnangagwa lezanu p f ugawule labo Mnangagwa indaba leyi kufumeneka i-international court ibe yiyo ephatha udaba lwegugurawundi ngoba Mnangagwa kazange wafelwa isihlobo sakhe nguye owayithumela abantu ukuthi bezobulala abanye abantu so indaba leyi ukulunga kwayo ukuthi luphathwe i-international court of justice ababulala abantu beboshwe abantu labo babulala izihlobo zabo bebonakala ukuthi babhadalwa njani njalo bekhulume into abayifuna ukuthi bafuna ukuthi kwezwe so ma befuna ukuthi bafuna ukuphuma ezimbabwe amazwe ehlukane yikho lokhu ngoba anti kulapha kufuneka isinqumo ukuthi abantu betsho ukuthi bafuna into enjani singathi umuntu ongumbulale owayebulala abantu ebesebuya la ma-solution egugurawundi hayi ayisebenzi njalo ayisebenzi njalo bantu bezanupiye siyabona
lawoke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
lo ngumsakazo weStudio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Isikhathi yiso esesidliwe ngumango. Ikuze isikhathi savumi ke ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Udlakela oluqhamuke eInsiza laseMatobo lapho okuchaywe khona abasekeli bemandla leCCC lwase lungaba luveza na ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela olwesabekayo na gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudabalwe gugurahundi luzaphumelela na Sive le ndaba njalo yokuthi ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luyakhula njalo soluqhelile esigabeni seMathebelele and North yesixoxeke lomunye wabenhlanganiso yonale Hayi njengoba ngichilo ke isikhathi sethu yiso sesidliwe ngumango esingasavumi kuba siqhubeke sisonke liyanelisa njalo ukusithola ebulenjini ku www.voandebele.com liyanelisa njalo ulalela ezinye indaba zethu ngo 7:30 ntambama igama lami ngu Chris Gande ngisithi asidibane njalo kusasa sikhathi sinye